Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo ngelanga lokugcina kunyanga kaMpandula 2017 uChris Gande. Endabeni zethu namhlanje. Ingxabangxoza iyaqhubeka ebandleni le People's Democratic Party iPDP.
Isibuye sehlukana imbono uBodelayo wabona ngezinye indlela kodwa emhlanganeni lo omkhulu sivumelana ukuthi hayi uBodela labanye bakhe sibaphe isikhathi.
Amalungiselelo omhlangano kaMongameli Robert Mugabe labasekeli bakhe kobulawayo asethiye idolobho libukeka. Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lenduna eyiyo yodwa eZimbabwe ehlala phandle kwelizwe.
Mina ngisebenza kakhulu ngabantu babithi laba baphume ngaphandle abakhulu abakamthwakazi ngoba kusukela ekuqaleni ngo-1980 kuzofika manje zange bayithole inkululeko.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ingxabangxoza iqhubekela phambili ebandleni le People's Democratic Party iPDP kulandela imbiko ethulwe nguNobhala Jikelele walelo bandla umnomzana Gordon Moyo ngolwesine eyokuthi umkhokheli webandla umnomzana Tendai Biti usexotshiwe ebandleni. Izolo uBiti wenze umhlangano esithi lokhu enguye umkhokheli webandla. Sixoxe lomnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla saleli bandla.
Uhlupho lwethu amadoda amanye abangela uGordon umfowethu isuke sehlukana imbono uGordon laye wabona ngezinye indlela kodwa emhlanganeni lo omkhulu sivumelana ukuthi hayi uGordon labanye bakhe sibaphe isikhathi baze babone ngoba kukhanya ngani hayi basuke nje balahleka nje bayasibala ezimele esihluthwane bayeza qhubeke senza umsebenzi wesizwe banika ithuba sibeukuthi beze kodwa okuzikhetha lokhu abakutshileyo hhayi ikugcwalisile nje zabeka abakhokheli abambalwa okugoqela mina nabanye omamati nabo Edwin Dlow abasuka ehlangothini lakoBulawayo.
Ye ngamafitshane ungasipha amagama wona lawo abakhethiweyo abakuzihlalo ezingane ziphezulu.
Abasuka ehlangothini langapha koBulawayo ngu-Edwin Dlow ongu-deputy spokesman, national spokesman, yena Albert Mhlanga, deputy national organizer, Gladys Mate, national chairperson, nabanye nje abanye ade vele bekhona. Hayi kakusukanga abantu abangaki ephathini kusuke nje abalutshwane kodwa njengana zisitho ukuthi izikhundla zabo kasizigcwalisi ngikubabambela nje ukuthi njengana kathesi bengani balesizimela nje esincane isizimela lesana singaphela hhayi babuya bethatha izikhundla zabo.
Udaba abakhala ngalo ke elokubana umanyano we-MDC Alliance bathi kufana lokuthi ikuginywa libandla le-MDC kuzahanjiswa njani khona?
Akunabandla elizaginya elinye ngoba amabandla nxa kuthiwa amanyene ibandla ngalinye ngalinye liyasala lilabo president babo ile uniform yalo esukuthi ama-t-shirt abo kanye lama-emblem kanye konke lamahofisi abo. So kakulabandla eliyabe liginywe ngelinye. Engikunanzelelayo abantu kwesa sikhathi bengehluleka ukuthi banazelele ukuthi xa ukhuluma nge-MDC lapho iyaqalisa khona ukukhuluma ngathi yithi abakuqala i-MDC uWelshman Ncube yithi ade siku-National Council labo-10IB. So thina kasiboni mehluko khonapho ukuthi kungathiwa siginyiwe. Sivumeleni ukuthi sasibambisaneni lolu hlupho esilalo. Sithi lapho esiyaluqeda khona bese siqhubeka ngamabandla ethu esaparate. So kakula oginye omunye.
Alo ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla sebandla le People's Democratic Party iPDP obekhuluma le Studio 7 esethegudu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazo womnumzana Nkululeko Sibanda othi kuqakathekile ukukhulumisana kweziphathamandla zamabandla kulokuxexebuka.
Mbonani mina kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe nje abane inengi labo kasikananzelela ukuthi kathi udube silalo kwezokubusilizwe yiluphi ngendlela yokuthi phela abantu bangalokhu belwisana ngokuthi hayi wena namhlanje wenze ngawuthandiyo bengakhangelanga ukuthi kathi vele ibhora elilo esifanele sigijime ngalo yiliphi elikhulu kakhulu bonani ukuza sisuba ukuthi siphumelele ngoba kungahlala lokhu kulwiswana ukuthi hayi wena usivume wathi wena usivume wathi bonani bekufanele ukuthi abantu be-PDP balwisane lo bidi ngokuthi hayi njengoba sesingene kulesi sivumelwano bekungasenani ukuthi usitshele kumbe sikhulumisane ngokuthi kuzasetshenzwa njani balungise imithetho e-alliance ukuthi izawuma njani lokuthi bazama ukuba ngomama yedwa laphana kodwa ngibone ngani njalo indlela indaba abasupheka ngayo abakhutha abakhuluma ngayo ukuthi hayi umuntu ngekele ukuthi nxa esengumkhokheli athi emzenze umathanda loba sokutheni langasiphi isikhathi ngibone ngani indaba eqakatheke kakhulu okungafanelanga siyikhohlwe ngibona namacele wonke amacele wona la amabili elikabidi laba asebemxotsha ebandleni mbone ngani aqondile kodwa athi kakhulu kufanele bakhulumisane bahlangane phakathi lapha
sekuvele amagama okuthi kulo kubandlululana ngemihlobo kuthiwe laba sokuxuku lamaNdebele la ngabesishona ubona ngani kuyasebenza yini khona
mbona ngani kuludubo olukhona kwezombusazwe waseZimbabwe olulilifa esilichilwa iZANU-PF la iZANU-PF ingane yaluthatha eRhodesia olokuthi abantu beZimbabwe bavele ngani baxukaniswa ngemihlobo ikakhulu imihlobo le emkhulu ephezulu okuthiwa ngamaNdebele lamashona iyatholakala esikhathini esiningi kakhulu isetshenziswa njalo isebenza ukukhangela ukuthi iyasetshenziswa ukuthi kufakwe ama-vice president kumbe kwenza into ezinjengazelezo mbone ngani khona kuvele kuliphutha elikhulu kakhulu elizahlala liyenza ukuthi kungabi lokuzisana phakathi kwamabandla ezombusazwe ukuze kuvunyelwane ukuthi njengelizwe ukuthi kade vele indaba le ingaqedwa kanjani abantu bangaphiwa izikhundla ngokuthi bayimhlobo yiphi abantu bathola izikhundla ngokuthi bayakwazi yini ukwenza lowo msebenzi odingakalayo
allo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungulayo izombusazwe ubexoxa le studio 7 ecingweni esebhilitani Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukwenza umhlangano wakhe labasekeli bebandla lakhe kumalanga amalutshwana alandelayo kobulawayo lanxa ilanga lingakaziswa. Imbiko esiphathamandla sikahulumende yokuthi amaNdebele ngamashona aguqula ulimi nje kuphela iqhubeka idala inkulumo elizweni. Umqondisi wesikhwama seHeritage Trust umnumzana Pritchard Joe wethulela amazwi kumaviki amabili adluleyo esithi amaNdebele awazi imbali yawo. Sixoxe lomnumzana George Mkhwananzi othi limbiko ayisiloqiniso.
Ya indaba khona ngithengizwa yangihlekisa kakhulu ukuthi kambe kukhona abantu abesaba amaNdebele kuze kufike ebangeni lokuthi baze bafisa ukuthi awekho njalo azangaba khona okukhona ngamashona kwangihlekisa kakhulu futhi ukubona ukuthi kunabantu abahawukela ukuba ngamaNdebele to an extent ukuthi sekuze kufike ebangeni lokuthi babathathele lobo bundebele sengathi kuzabachiya sebefana labo ngoba kusuke kubonisa ukuthi kuleminye imhlobo yabantu ezwe laseZimbabwe efisa ukuthi lokho khona eyikho khona ikuphe abanye abantu kuze kube sengathi ukuba lishona ngumkhuhlane umuntu uyagula akafuni ukugula yedwa sefuna ukuthatha umkhuhlane wakhe awuphe abantu okuthiwa ngamaNdebele ukuze sonke sikhawule so kungihlekisile ngoba kuyabonisa ukuthi abantu abaningi bayakuhawukela ukuba ngamaNdebele bese befisa ukuthi ngabe bayabathathela amaNdebele lobo bundebele ukuze bakhiphe bafane labo.
Manje singathini nxa sikhangela ukubana umuntu okhuluma khona lokho ngumuntu okuhulumende ongayenelisa ukuthi afake imbono yakhe kube ingxenye yembali yela kusasa?
Hayi, akusoze kusebenze ngoba ngitsho nje ukuthi izinkulumo ezinje zisuke ziveze nje ukuthi abanye abantu abalakho bona ngokwabo ukuzigqaja ngalokho yikho khona. Uma bebheke amaNdebele mangakufakela lento ekuthini kudalwa yini. Angithi kunje nje amaNdebele akhankasa dinga ukubeka inkosi yabo. Izinto ezinjengazona lezi izokuthi amaNdebele akhankasa afuna ukuvuselela ubukhosi babo. Kukhona amanye amaNdebele angafuni ukubona abanye abantu abavela ngaphandle besuka khona le emashonaleni bezongena ezikolweni nasemisebenzini bebathathela imisebenzi. Sekukhona impehlane lesivunguzane esikhona phakathi kwelizwe esiphehlwa emathebeleleni. Kuyabethusa ke labana abantu, yikho bebona kufanele ukuthi bathi ayikho into okuthiwa ngamaNdebele.
Hello ke ngumnumzana George Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje isilosobhuku wasenketa enkabazwe umnumzana Matthew Nketa njalo sixoxa ngomcimbi abawenze ngolwesine okuyacela izulu. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nketa.
Ngiyabonga Ntunga, ngiyabonga.
Yini like laphuma lapha akusitshele ngohambo lwenu?
Umsebenzi lo omkhulu siwenze ezilayo ebezivela endelele kusetshenziswa umntaka Joshua Nkomo usangilize nodlawu lwakhe umfo kamahlanga uGodonga uSlayi abamele ihlanganiso yezamasiko eyibuye abayibo esisebenza nabo sebe bethunywe bazositshela ukuthi umsebenzi wethu siwuphathe njani.
Belingaphi kahle kahle?
Besisemtolweni kakhokho wami uNgulutshana, uNgulutshana ozala uNketa ebhusini emasimini akithi konke.
Yikho lapho elicelela khona izulu esigabeni senu?
Yikho lapho esicele khona izulu. Ngicela ukuthi ngithi fahla mbidala khonapho nginonise ngokuthi kule zikhanyiso ezitshengisayo ukuthi imvelo isivile ngoba sizavuka sisiya khona emtolweni bathi behluza inyayo yokuya emtolweni izulu laduma emini kwakungolwesikhathi ezikhathi zama-2 bathi khona ngelanga ngolwesine kuvukelwa khona emtolweni bavuka kuqhanda kakhulu esigaba sonke. Namhla ngikhuluma nawe nje ngolwesihlanu kuyaduma emini kuye lakhafula amathempukane lichitha inyawo zabantu lapho ekade sikhona kuzofika emagumeni ethu. So ngikhuluma nje kusukela emini kade lokho ngisamukela ama-phone calls awelwagwelo yonke besitsho besithi umsebenzeli wenzinto omkhulu.
Bezikhona iwosana, bezikhona izangoma.
Ngizakutsho njalo bezikhona kodwa bezinganengi ngoba kwezilayo esazitholayo sasisatshelwa ukuthi kasizukudlala njengoba lakekudlalwe ngakucelwa izulu. So isiqondiso besisithole sokuthi kuyabe kungumhlalaphansi besisidla esikudlayo sihlezi phansi sinikwa imilayo esayiniwa nguSlayi Mahlangu emele iJoshua Nkomo Cultural Movement layo elakha enzelele emanyangwa esinika izilayo ngoba ibhulu lethu bayesebela ubonile enzelele ukuthi imitolo yethu kayiselaze ihosana. So kumele silungisise khonapho usitshelile ukuthi kumele senzeni senzeni imitolo yesigaba sonke kwenzela ukuthi kuyeqokwa kakutsha eziye ihosana ngoba esasilazo
kanje. Wathi izangoma lazo ziyaphatheka ekuceleni izulu kumbe zihosana kuphela?
Izangoma ziyabe zikhona, inyanga ziyabe zikhona, ihosana ziyabe zikhona,
kodwa ezihamba phambili zihosana.
Ezihamba phambili zihosana. Ehlelweni lehosana kube hosana eyiyo okuthiwa ngumhambi wendlela olimi lwesintu. Kube sekusiba nesanyongwana sehosana esiyiso esisekelayo ikakhulu nxa bethunyiwe belitsheni. sebesiba losobhumbi isiphatha amandla indlula ngumbumbisa abahamba bekathathu ihosana isanyongwana isiphatha amandla esingaba yi-traditional leader ukwenzela ukuthi ababuya lakho bakufakazelane yiyo indlela yokusebenza kwehosana ihosana isebenzi iyodwa isebenza lalaba abantu ababili ukuthi babebathathu bemele isizwe
Amathe empukane othi liwabonile kulandela umkhosi wenu lo ayalisuthisa na ukuthi isibonelo mpela sokuthi izulu liza kuba khona ngomnyaka ozayo
isibonelo esikhulu isithembiso abantu bakubonile bayakufakaza kakhathesi ukuthi sekumele baqalise ukubiya baqalise ukuchitha imiquba wonke umuntu seku-onomax to ukulima kakhathesi ngamathe empukane abawabonileyo namhlanje
lingabakhuthaza yini abamasiko kwezinye izigaba ukuthi labo benze okufanayo
singabakhuthaza kodwa isikhathi sesiphelile ngoba ngokwehlelo lwenzelele indlelelo ivalile mhlaka-25 so thina ngokuthi bakubonile bakuba ndilemoyeni wakho nangale ezibhalini lapho kucela khona izulu eshalimani engingabali emanyanga eshalimani lapho kume khona idizeleliseliqondekithi ukuthi seliphuzile ukucela izulu kodwa njengobalala idethi layibekakudala qhubekani mhlaka-28 ezinye izigaba isikhathi sokucela izulu sesiphelile indlelelo ivalile akakusela muntu okwanisayo ukucela izulu sokusele ukuthi abantu bagcine amazilo
hhayi isiyabonga baba unketha bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngibonge kakhulu
Lolo be kuluhlelo lwezemaphandleni isixoxa lo sobhuku wasenketha enkabazwe umnumzana Matthew Nketha olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Siyabonga ntungameli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lenduna yemthwakazi ese-South Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga kakhulu wakwethu ilenjabulo enkulu kakhulu mhlawumbe lokuthi lokhu esikhuluma kungena endlebeni zabantu bathi bonke abangabe bephile emhlabeni
hhayi kuyezwakala umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi wena njengenduna ekhona ngapho e-South Africa usebenza njani labezimbabwe
cha kwenzakele-ke mntakaba kasiqali nje emongeni yendaba mina ngisebenza kakhulu ngabantu bakithi laba abaphume ngaphandle bakakhulu abakamthwakazi ngoba kusukela ekuqaleni kungu-1980 kuzofika amandla zange bayithole inkululeko naw kwaze kusenzeka ukuthi sebelapha e-South Africa bathole ukuthi izinto zethu zonke ukuhlonipha la masiko akithi kuyalahleka kwasekuqokwa-ke mina ukuthi kangibheke lezo zinto ngibheke labantwana laba abalapha bonke zonke into ezenzakalayo ngizazi futhi ngikwazi ukuthi ngezeripota khona enkosini kuze inkosi yala eyiye isizwe sakithi sakwazulu sigcwele khona phana kumthwakazi ihlala isazi ukuthi kuyinokwenzakalayo kwasekuqokwa-ke mina ukuthi kangibe yileyo ndlela futhi nje esinye isizathu kakhulu saba yilesi ukuthi i-embasi yala ezimbabwe ayibabhekeli abakithi abavela kumthwakazi abangala maphepha lalamhlanje abanye kanti langaphakathi etholotho kanye abathathwa ngamanzi ngesikhathi sanesolesi esidlulileyo ukuthathwa ngamanzi kwavumbula ukuthi abala maphepha bengaphakathi bengakabakithi so sathola ukuthi sinenkinga ngapha baxothwa ngamaphoyisa ngapha futhi izimbabwe uyababandezela ifike ikhulume lamaminista lapho esokukhala ukuthi bayathwala nzima-ke so ngase nginela leyo nto ukuthi sisizane lapho okusizekela khona sisizane loba kwenzakala ini kufakazeka ukuthi nangumuntu omelele abantwana bakamthwakazi ngaphezu kwakho konke wena wesilo lapho e-South Africa sasilayo thina i-embasi yakobulawayo eyakobulawayo nje yayikhona la isizwe wayelakithi kobulawayo kule reserve bank eharare kule reserve bank emaswingi khona lepho kule reserve bank so kuyakubonisa ukuthi la mazwe aye ninjani ekuqaleni kwawo so mina ngimele lokho loo vele England America balibani maye ngaphandle nje ukuqondanelana ukwenzela ukuthi ngokuhamba kwesikhathi njengobana kwesinye isikhathi izinto ziyahambahamba ngathi zilunge ngoba phela ukuthintsha kwezinto kuyaba khona soze kuswelakala mina ethrejini kamthwakazi yokuqala eyabe ibhaliwe indima yokuqala yini indima yokuqala ukuba khona ethrejini kamthwakazi
manje amandla olawo asebenza okunganani ulawo yini amandla khona ngapho njalo uyasebenzisa
ngilawo impela ukuthi sikwazi ukuqula amacala lapha e-South Africa ikakhulu kulabo abakithi ma ngakukhona okonayo fana la kono kukwenza kalaye o uti njesebe ya bambire sebe ya bamba ama ilikuunza ama mama be mwubu kumbule la shukuti laba banti zenzo zonke zenza kalaye zenza kala kumu yu mtuwa gas enga yenu kukwa lichwa nukutu utole kutu isenze sidi senza kale mtu mchambonga so mchobo yetu kutwa ke laba bantu wa betu sebe senza kuye na loo mzalu wake kumbumu na wake kumbumfu wa so loo kukwa sinika makunya mila manda nila wakulu ngoba ni wakua inkosi yala abantu bala papa busa zani izko tizo onke lezi zile njuna za kati lezo njuna za mina nguwela ngapansu wa hiko ne enkudu ya kori elape kori emu chemen ewe mundu na nkudu wako na futi okutuwa mundu wa andu soke zo onke lezo zinto zile malu utele wako eka lakona angala uliga anga kukotwa zinyale mila lili zemfika zifake bantu ngoba njogana lao ya azgutu mumu wabitu mga alumile rashi kota lukukamba kwa kati lao kukubuka kwa tumanji ngati sente le uko ya chika kutubutu so onke lao elobani lobani onga panzi mtu wakitu lalweana lalola lobani babu yele kaa
manje ke nga sikangela okwenzakala kathesi ukubana sokuthiwa inkosi isikhona sekumele uZulu alandele okukhulunywa inkosi ngoba isigcojiwe ukubona njani wena
cha mntana inkosi singakuthi yakubongela lokho phela uNkulunkulu kwese isikhathi uyabe ngathi izinto ebantwini ngokuhlupheka kwabo ngemistake sina siyakujabulela mina kwami kwamina kwesiqu sami kuyawethula umthwalo onzima lo wesilamu ngoba ku 5 years isizwe sakithi siyabe sijabanele siphelele mangingekho into engavele njengale so le uZulu oseqinisweni lobona izinto kufanele simlandele siyafisa ukuthi bamlandele mina ngokwami ngihamba phambili kuleyo nto leyo ngoba ngiyazi ukuthi le nto isilisa abantu bakithi kuzo zonke izigaba ezenzakalayo okuze kuye ukuthi baze abantu bakithi babantwini lezisini ukuthi abantu bakithi bengashi abantu bakithi bamelele emgwaqweni bathathele imali zinengi izinto ezenzekala pho ngokuvela kwenkosi siyakujabulela lokhu kwakho
ungavalelisa uZulu
ehe ngiyalibonga leli thuke endiphiweyo ngiyafisa abantu bakithi ukuthi bakwazi ukuthi mina ngokwami ngiyafisa ukuthi abantu bakithi baphephe kulezi zinto ezenzeka ekhaya ngamanje ethu wonke ngoba sizinikele ukuthi ngazi kuveleni loba yikufa loba yini phela kukho okunye okwedlula lokhu siyafisa ukusiza abantu bakithi mina ngiwuduna bami nje lobo ngifuna ukusebenzela ebantwini bakithi bonke ukuthi abantu bakithi basinde ngayo le nto le nkosi yakithi lapha bazimisele abakithi ukuthi basisize ngoba manje labo bakubona okwenzakalayo ngaphandle kwalokho abantu bakithi bangazake basinde futhi siyafisa ukuthi zonke izinto babambane akukho abantu bakithi abangazange bakuzame bake bavota benza yonke le nto akulali ukuthi abalitholileyo basahluphela lanamhlanje so elami endithiyayo abantu bakithi baze bazigoqe bayekele ukulandela amaphepha angabasi indawo abangenisa iganga le y'ngane zethu lezi zakhiwe ngoba into yokuqala nje siyifunayo sifuna ukuthi iy'ngane zethu zifundiswe azifunde iy'ngane zethu zigcele iganga siyafuthi ukuthi zifundiswe zazi nokuthi kuyini okwenzakala ngaphakathi komhlaba kithi asela sibhedlela mina kuleli viki eliphele bensekhaya mina Albert Gumede lo bensekhaya ngaya empilo into elaphana empilo yesabisi siyafisa ukuthi zonke lezi zinto zibacuthuzeke zisuki kube le mpilo enhle ebantwini akula muntu ongamdingela umsebenzi noma ongamfaka emsebenzini ogulayo ongazisebenziyo abantu abaqale bafundiswe belatshwe bathole imithi ngaphakathi baqine kutholakala imisebenzi mangayilizwe lakithi selikhululekile siyakufisa lokho inkosi yethu mayikhona njengobana sesiyithole inkosi asiyisebenziseni ilithuba lethule njalo sibambane siyabonga kwakwethu
hayi sibongile baba leyo-ke yinduna yakomthwakazi kwele South Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz
okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikasithandekile emhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga namuhla kuhlelo sixoxa lo councilor Sambulo Maphosa ka ward 25 enkayi ukosiphunyuka phansi kwenduna usikhobokhobo siyakwamukela kuhlela
yebo mama
kwenzakalani ngokuthengwa kwempahla mahlayana khona ngapho inkayi lokhu esikuzwa kusenzakala emadolobheni
abantu sebephonga ukuthenga izinto abangazimini ngenxa yokuthi bezwa kuthiwa ibhondi leli alisasebenzi so umuntu olemali ezandleni sekufisa ukuthi imali yana ayishukane naye aqale ezambe okubambekayo abantu bathi impilo enje bayizwa emaradiyeni abanye bathi bezwa ngamaphepha so okuyikho kahle kahle ukuthi yikuphi angikwazi kodwa sokugcwele sibili ukuthi imali leyi amabhondi lethu imali engasasebenzi njalo abanye bayayithenga imali leyi asithumbeni umnike i-$10 eniya kunika i-$13 and i-$15 eyamabhondi lethu ifithi ukuthi wona achiphile okudulayo liyusa
abantu bayayizwa yini impiko evela kuhulumende ukuthi bengalaleli konke nje okukhulunywayo lokwenzakalayo ikakhulu kwabama-WhatsApp lama-Facebook
bayakuzwa sibili kodwa abasakuthembi ngoba kunabanye ababuya bezela emadolobheni bethi bona imali ngale isitshintshiwe abantu abasayifuni imali leyo lihlaza sebefuna imali mali nerandi lalo seliyeshile abantu sebesesabela nje ukuthi khona lokhana okwayenza ngo-2008 yikho sokusenzakala
kodwa khona ezitolo kunjani kuseselo lutho nini
ezitolo i-cooking oil ayisekho vele yena lapho ekhona khona iyadula isikhwelile iprice
kodwa zona impahla ziyatholakala ezinye
hayi impahla zisatholakala sibili ezinye zikhona ezinye njalo kazikho kodwa eziningi zikhona
abantu bebekhala ngokuthi le mali bavele kabalayo
lokhu kusiba wese imali emabhanga ayikho ungazifakela imali ku-ecocash awusoze uyithole kuma-ecocash point yona leyi e-eseculeta phandle bekuthi uyabidlele ngapho ngoba ebhanga singaziza nange-$20 yelanga akusela bhenki enika i-$100
omama kuyini abakwenzayo kathesi sibona ukuthi baphakathi kobunzima
omama basebenzimeni kakhulu bayazama ukuyimayina abanye bephuma besiyawoda phetsheya kodwa akusokubanzimela ngoba imali amayusa namarandi asetholakala nzima so abanye abasakwanisi ukuchapha besiyawoda ngapha thina ngemakhaya vele esijayele ukuthi siphila ngokuthengisa amabili sokunzima kathesi akula muntu osithengela amabili lanxa nje sivumelana kakhulu okwenza ukuthi amabele atode kodwa isivuno sokuthi siziphilise besilazo kodwa ukuthi sizathengisa ngani akula muntu othengayo amabhayazi awakho kona sizenze kona lamalanga ukuthi i-GNB iyathenga sizama ukuqoqa sihlangahlanganise amabele sikuthelele sibe sesibiza bona be-GNB kodwa lakho size kuthiwa babhadala ngemva kweviki ezintathu so asikaqiniso lakho bona abe-GNB bahle basitele ukuthi akula-cash bazafaka izimali ku-ecocash so khona lokho kuyi-challenge njalo kubalimi ngoba balutshwane abantu abakwanisa ukuthi behambe bentshintsha emadolobheni ngoba le network ye-econet ngapha kithi iyahlupha so kuyabe kufanele ukuthi i-GNB ingakufakela imali ku-ecocash sizahlupha-ke wena sisiyadingani imali usiyasebenzisa imali yakho e-town
inhlelo zokufuya-ke leziyana besifazane ababesithi balazo khona ngapho enkayi kanye lezokulima ezivandeni
silokho siqhubeka ngawo amaklabhu kodwa sivele silohlupho lwemakhethi silimile silamaklabhu sokulima izingadi imibhidi igcwele ezingadini senze ukuthengiselana khonapha sithengisa ngawo amabeli sile sifuyile inkukhu siyasela ukuthi siyazithengisela ngaphi omama bakhuthele sibili ekujoyineni amaprojekthi lapho abajoyine lezi nsuku bathenga inkukhu kule nkukhu zemakhaya lezi ezithengwa zingama-1 day old so bazithengile ngobuningi wazo siyadinga nje imakhethi kodwa nabona laba abazithengisayo bayazithembithembisa ukuthi hhayi lingazikhulisa kuhle zalidingela imakhethi so sikhangelela ukuthi bona labo abathengisa amaprojekthi bazanithisana lakhe ekuzizeni imakhethi
umbuzo wokugcina manje njengoba abesifazane bebhekane le ngxaki eziningi kangaka baningi yini abacabanga ukuthi behambe bayibhalisele ukuvota
thina njengabomama ngokubona uhlupho esiphakathi kwayo ngobuningi bethu nabantwabethu siyakhuthazana ukuthi sithi umuntu wonke aphume ayerejista abanye bayakhalakhala sibili bathi kuvota kwethu kukhanya kakulancedo ngoba singaze sihle sivotile kodwa iy'mpumela zakhona azicaci baphume bayobhalisa konke nabantwababo okwenzela ukuthi nxa amavoti ebuya wonke umuntu ayenelise ukuvota
leyo balaleli bekuyingxoxo lo councilor Sambulo Maphosa ka-ward 25 enkayi wosiphunyuka ngaphansi kwenduna usiphobokhobo asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha e-Washington DC
hayi siyabonga sithandekile ubelelanga elihle nothi sikhangele ezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje ingqaba ngxoza iyaqhubeka ebandleni le-People's Democratic Party Linga kohlwa, ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.